Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 22 kuNkwenkwezi 2022 uKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ukubotshwa kwesiphathamandla sikahulumende kudala inkulumo eZimbabwe.
Ayisiyo yedwa bakhona abanye labo abanjengaye uDavis Karoro.
Isikhuphuka phose nsuku zonke intengo yempahla eZimbabwe.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile, kodwa kwakathi sikhanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yalelizwe ayisathengi.
Isikhuphuka phose nsuku zonke impahla yentengo yempahla njalo kwalwa impi yenkululeko uthi waphose wafa ngesikhathi sobhuqazwe kugrawundi.
Mangwe lapho yikho la ngabona khona kuthi yalapha sekuright. Uba bathi befika bathi isikhali zakho lo nkomo zingaphi.
Uhlelo lwe-Edulinki lunceda abantwana abaningi kwele Zimbabwe.
Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngathi ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona, uyafunda khona, yindawo yiphi abayifunayo.
Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ulubhekise kwele-Switzerland okuza kwenziwa umhlangano we-World Economic Forum. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba uMnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzazama ngamandla wonke ukuxoxisana labosomabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe. Umhlangano lo ungenwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo, abakunhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi labanye. Kulabantu abaningi abagoqela abakubandla leZANU-PF abathi kumele umsekelo womphathintambo kahulumende obona ngezokulima okuthiwa ulecala lokweba imbundiso yabalimi lokunye okuphansi kohlelo lwabalimi athoniswe ngemfanelo.
Bathi uMnumzana Douglas Karoro obotshwe ngolwesihlanu ecatshangelwa ukuba watshuntsha amasaka efertilizer ayisilinganiso se-700 kg inhlanyelo yomumbu lokunye, kumele abhekane lamacala la hathi ukuba abonakale esehambahamba emphakathini. UMnumzana Believe Gawule ngomunye walabo abakubandla leZANU-PF abathi kulabanye bakuhulumende abanjengoMnumzana Karoro ababisela muva imisebenzi kahulumende.
Ngibona ngani kungumsebenzi oqondileyo kakhulu ukuthi abantu laba babotshwe. Ukubopha vele nxa abantu abayenza into zenkohlakalo lezi, eze corruption, kumele kuqalele phezulu khona ngale, qale kutshaywe phezulu khona ngale, kusehla kusiya phansi. Yokuqakathekileyo kakhulu ukuthi umuntu njengominister onguye okhangelelweyo ukuthi usengxenyeni yokuthi abantu baplanele ilizwe nxa eza ntshontsha, akulanto engahamba, ilizwe lingeke lihambe. Ngokunjalo mbona ngani kungumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi kubonakale kuboshwa abantu abanjengalabo u-deputy minister lo u-David Karoro. Ayisiyo yedwa, bakhona abanye labo abanjengaye u-David Karoro. Yibo bona abantu abanjengabo-Karoro abaye bababulala inhlelo zikahulumende. Bona u-president ubanikile umsebenzi ukuthi bamncedise ekutheni barane ihulumende leyo, kodwa ngamasela.
UMnumzana Malaki Nkomo laye okubandla elibusayo uthi ukubotshwa kukaKarolo kuveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulwisana lobukhohlakali kwele Zimbabwe.
Kuveza njalo kutshengisa sobala ukuthi ubukhokheli bukapresident uthi Mnangagwa abuwelelane le-corruption, njalo ngokwenza konke lokhu kutshengisa futhi njalo sobala ukubana uhulumende akula muntu okhandelela ukuthi kona yena uphezu komthetho.
UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kugcwele amasela kubandla elibusayo.
Lokhu akusimangalisi ngoba vele uhulumende weZANU-PF nguhulumende wamasela kusukisela kudala. Abantu bazakhumbula ukuthi ngo-1998 uKumbira Ikangayi esese nguminista we-Lands and Agriculture watshontsha umumbu owawungowemali eyayisedlula million Zimbabwe dollar ngaleso sikhathi. Kwathi ngeminyaka eyalandelayo oChikore labo bengo Minister of Energy bekhangele ngezamafutha London laye wanatha ipetrol kumbe idiesel yelizwe eyitshontsha. So ke ubusela buvele busegazini labo abantu bezanu laba.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi abantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende ababotshwa kwele Zimbabwe.
Kuzanu kakubotshwa muntu ebantwini abalezihlalo abaphezulu kakujwayelekanga ukuthi kube lo muntu obotshwayo ngaphandle kokuthi kungumbango waphakathi esithi ngesiNgisi sectional fights. Angithemba ukuthi angabe botshela ubusela nje ngokuba amasela maningi kakhulu agcwela phezulu futhi makhulu kulaye. Ngakho ke ukuhlala kwabezihlalweni kutsho khona ukuthi ubusela kabubophisa eZimbabwe ngaphandle kokuthi nxa ulecala elinye mhlawumbe lengokuthi usekela abanye abangathi andakaliyo kumbuku opposition kumbuku faction erongo kuyo iZANU PF. Kodwa khona nje ukuthi webile ukuthi webele abantu akubophisi. Kudala abantu besebelwa ilizwe lidilizwe ibusela lokho behamba emgwaqweni lokho besezihlalweni bengaboshwa, kanti kusengahlalahlala nje aphi bail aphume kuphele khona lapho icala singabe sisezwa lutho ngalo, kudilizwe ubufakazi aphume nje discharge njengomuntu ongonanga lutho.
Lokhu busekelwa umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, othi baningi abahulumende abatshontsha okuthiyeneyo.
Njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma sathi indaba yokutshontshwa kwemali yomnotho welizwe ikakhulu ngabantu abakuzanu lowo ngomunye wabanye abaningi abaya involved kundaba ke yokutshontshwa komnotho welizwe ngabantu abakhulumende okuyinto okufanele ikhangwele. Kufanele ukubana ke i-anti-corruption iphiwe ke amandla kubana ibophe njalo ukuthiwa i-prosecution ngesilungu. Njalo ke kufanele ukuthi kukhangelwe abantu abatshontsha imali kumadiamond lazindaweni zonke ejineyo kumnotho welizwe. Imali siluza more than 2 billion elizweni through ama illicit financial flows okuyimali ke ephunyisa elizweni ngendlela ngeke emthethweni. Njalo ke kuma mine imali kuyatshontshwa ke umnotho welizwe kuma mine okuyinto okufanele ikhangelwe. Yikho ke thina sikhuthaza uhulumende labo bonke abasebenza emthethweni kubana ke kube lama investigation njalo lokubanjwa, kungabi into yokubana ke umuntu wabotshwa erelease kusasa okuba into engekho ke esustainable nxa sifuna ukudila le ndaba ye-corruption.
Kuneziphathamandla zikahulumende eziningi ezabotshwa zisetshenziswa amacala okweba kunhlelo zikahulumende kodwa zakhululwa ngumthethondaba. Zikhoqela umnumzana Obata Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle wasetshenziswa icala lokweba imali efika izigidi ezingamashumi ayisithupha $60 million okwakumele isetshenziswe ngesikhathi ilizwe lisanda kulwisana ngegciwane le-COVID-19.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempuphu, isinkwa lokunye. Bacela ukuba uhulumende angenele ukuze benelise ukuphila kahle lemuli zabo. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ngumnumzana Tariro Muriro ohlala eGlenview eHarare.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa kwakathi sikhanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi le bondi le imali yehlele lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika ikakhulu izisebenzi zikahulumente. Lokho sokwenza ukuthi ukuphila kube nzima. Abantu behle ukuthenga isinkwa, isishebo, impuphu konke. So kuyenziwa ikhona lokhu ukuthi abantu abalama.
Uyakhala lo mnumzana Dickson Chuma ohlala eNyathi esabelweni semathebeleleni North.
Ngiyosebenza lapha eZimbabwe lapha eNyathi embona ukuthi kuqakathekile uhulumende ezame lapha akwanisa khona esihlangabezi esenta kumbeni esiyenzile okuningi ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic com abathi yikhona yokho kuthiwa ngama-basic commodities sokuphula.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Bertha Phiri ohlala eWestley eHarare othi uhulumende kumele angenele kudaba lokukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka, impuphu, isinkwa lokunye.
Ukukhwela lokhu sokusupha kakhulu especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa kunjani ukuthenga lokhu lalokhu ithukela ngiyathenga impuphu ngiyathenga kodwa lawo abadubekayo manje sizabayenza njani i-government siyacela ukuthi at least inike lawo abadubekayo ukudla
okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu uthi udubo oluselizweni lubangelwa yimpi ephakathi kwele Ukraine lele Russia esidale ukuba ukhuphuke intengo yamafutha ezimota.
We are not isolated. We live in the global village and the interconnectedness of the global market is in the north.
Ngasiphili sodwa, siphila namanye amazwe. Lokhu kwenza isimo sethu sibe nzima. Ikakhulu nxa sikhangela ukuba umnotho wethu uthembele kwamanye amazwe. Kumele sikulungise lokhu. Ngcwethu kwezomnotho, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi, ukhuphuka kwentengo yempahla kubangelwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele.
Lokhu kwenziwa yikuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kumaprofits abo, hhatshi izithelo zabo bafuna vele zibe zonke ziphezulu.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umsakazi we-ZBC izolo ntambama ukuba impi phakathi kwele Russia lele Ukraine yoyebangela ukuba ukhuphuke intengo yempahla etshiyeneyo elizweni. Intengo yempuphu eyisilinganiso se-10 kilograms ikhuphuke isuka kumadola angamahlanu eMelika yayafika kumadola afika phose itshumi 10 US dollars. Intengo yesinkwa namhla ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 kusiya phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa lawo asebenza intengo ephezulu eZimbabwe. Ngimele 27 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezamaphandleni lokhu sisesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleni South. Kwezamaphandleni siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana kaNkato Khuphe walwa impi yenkululeko ekubuthwe leZebra. Wayebizwa ngegama elithi Mazibisa ngesikhathi sempi.
Ingubele zihlabele ziyala kuthi thinda nenya uqala lana yakwenza uhamba lana kuthi wamana mama
ethi amayela baba Musa ndichemele
hey
kene ndafa iwondo ndimi ndakazita Musa ndichemele kene ndafa iwondo.
Hey, Mazibisa.
Eh, sitese sikhona ngale sesibona sesithi kwathiwa mkabu kotshela abazali baba. Wo. Aye. Tshela abazali thina siyeza. Siyeza sithwele eZimbabwe ekhanda. Wo. Aye. Asimba ekhanda.
Hi, ngomele sihlabelele.
Yeah, hoy. Ho. Ho. Hoy, korira. Hoy. Hey, hey, commando. Hey, hey.
Yeah. Come, guerrilla. Hey.
Yeah.
Hey, commando. Hey.
Yeah.
Hey. Ngo uli tuhlabela lapho mbobo.
Yazizwa. Hayi kukona waye.
Waye
kokeni. Thina silandele emuva kuphela.
Idoti intolo phezulu.
Eh, ethe mkabuko, tshela bazali ekhaya wo. Yeah. Tshela bazali, thina siyeza. Siyeza, tshela Zimbabwe ekhanda wo. Aye, yela bazali tina siyesa.
Umdala wambona wena kwa ngoko.
Kakhulu.
Hey,
kakhulu.
Yabuyilizwe. Ongabona sokuthi sisifaye.
Nansi St. Paul.
Kusothalela.
Kusuka eSt. Paul kwasekuthiwa seliyohlanganiswa labanye. Sasuka eSt. Paul ngaya eBulawayo. EBulawayo ngangena Edwelin, ngaphuma Edwelin.
Oba lesoja.
Eh, ngaphuma Edwelin ngangena eBreak Barrack, ngaphuma eBreak Barrack, ngayongena eNkayi, sendisoja, ngaphuma eNkayi, ngayongena eKezi, ngaphuma eKezi, ngaya eNyanzura, yikho lapha engawuphumela khona.
What the move la izo?
Ngathi move khona lapha.
Manje lapha isikhathe kukura hondo usesoja nina.
Isikhathe esegukura hondo ngaze seka, kade seka la.
Wozo kichiwo.
Isikhathe segukura hondo babuya bazombamba Plumtree.
Etha.
Kuthi sithi siyohola i demob.
kati wona basekhila abana babe mbaba isibamba.
Ah,
sabathe sibambile lapha. Sathatha sofa kwa emangwe. Emangwe lapho yikwela ngabona khona kuthi yalapha seku right. Uba bathi besika bathi isikhali zakho lonkomo singa.
Ubuza wena?
Ngathi isikhali mina sasarenda. Bathi lamanga. Umuntu wami lo lalo kwakule ring la kule ring la. Yamazwana la ithu kule ring kule ring la. Kule ntambo kule kunye ungathi imtshina lo thungayo lokho. Mabethi bethi
babe kufaka kulo.
Ehe, mabethi ugeze. Uyabona kukhanya inkanyezi ezi blue lezo kuzeni. Mina ngathola sengimazi kuphela uthi uvise ngifuna angeka ubhothi thuveli eliqinileyo. Yazathi lo seligeleza kuphela la.
Ngobuhlungu.
Ngobuhlungu lo kwesi kwakusefile. Kwathi kusuka lapho nginjalo urenkadi ngike ngafambisana. Ngathola ukuthi sengilaliswe phakathi kwabanye abantu. Ma ngithi anyikinya sontwa labantu sebefile. Ngathi ngithi ngathola labantu sebefile mina. Ha. Lapha sekuyi problem makers la. Kuthe mbayi 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 ngabona kubuya omunye umpolisa nomfazi. Bathi yabethi uvukile? Ngathi sibuyela. Babe ngikhathe. Ngiyotshintshwa ngiyofakwa kwenye indawo. Yiko lapha engahlala khona. Kanti sihlala khona lapho nje basiplanela. Ngoba bona babethi bafuna amagorilla. Imota zethu zazobanjwa ekhezi ebridgini. Leli sinaro bridgini lela. Ngingalewa. Kuklasi yobulawa. Bona kanje siyobulawela ngapha.
Bona sifake imota zilihamba.
Yaha.
Ukuthi wena uhlekile ukufa lapha.
Yaha.
Somele efela le ekhezi.
Yiko lapha sasika sabanjwa amapholisa ebridgini lalala basiphendusa basibuyisela futhi ngapi.
La sihamba imota kabani lapha yamasosha?
Yezamasosha.
Basiphendukisa.
Yaha. Basiphendukisa. Sayikhezi. Yiko lapho sagadwa ngamapholisa right through. Sake siwa kona lapho sesibuyiselwa emakhaya. Amapholisa remake sure ukuthi labantu bagadile ibhasi eya kosibani, ibhasi idumile bahamba.
Amasosha la avuma ukuthi lithathwa amapholisa.
Ye.
Kuthi lamapholisa anazo angabe khona ngawukho.
Hayi ngabungangisi, angabe sangafa kudala. Ngabe sangafa kudala.
Usuvele uzuphelile ukuthi vele asesiyawulalwa ngayo imoto le khonapho.
Inamba ngeke ngiyazi ngoba indlevu lezi. Kade kuyintwala zodwa konke lokhu kade intwala ibrugu lapha kade kungela
kanje uthatha ngapi
la kade sithungela ngeplastic kamasipala lamnyama la la uthatha kamanyama
uthatha ngapi intwala lapha elivele lokho
akula ngubo akwasazi zembathe ingubo lapha wawungayimbathi
isikhathi singanani lapha
la ahlala 9 months
siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda obexoxa lo mnumzana Rangato Khuphe owalwa impi yenkululeko. Yisitudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyahangeni kusigaba esilandelayo sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakwaseDenmark okuthiwa sabulala umkakhe lo mntwana usegwetshelwe ukulengiswa kwale Nigeria. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lifuna ukungena kuhlanganiso i-European Union. Kanti lamhla asilazo ezamasiko salethulela ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontshungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke sizakubonisana ngelizwe esilithola encwadini ezakha njalo. Sizabala ke izakha isahluko sokuqala. Sizaqala kuverse 10. Siza kuma lapha siya kuma khona kufundeka kanje. Ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi uma zidihamba nathi siqamekele igazi sibhacele ngeze ungenacala sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini yonke impahla eyigugu siyakuyifumana gcwalise izindlu zethu ngempango verse 14 yenza inkatho yakho phakathi kwethu sibe nesikhwama sinye sonke ilizwi leli namhlanje ke lisitshengisa ukuthi abantu baba ngothathekile abantu sebalahla unembeza ngokufuna izinto abakwazi yompela ukubana isizo zabo gazi bafanelanga iBhayibheli lapho esibale khona lithi ndodana yami uma izoni zibuye ngawungavumi nxa kutsho ngezoni lapha ngombono wami yebo lo lalowo angatsho ubana isoni umuntu onjani kodwa ke lapha ngikuthatha njengokuthi labo okuthiwa bayenga amadodana namadodakazi abantu kimi yibo engithi izoni yibo abaphambanisa inhlalakahle yabantwana nxanti abantwana kangitsho laba abantwana be-Sunday school abantwana be-primary ngitsho wonke ozelweyo osesazi ukuthi lokhu kuhle kubi izoni nxa zisiyenga singavumi sikhumbule ukubana izoni kazibuyi zifike zime phambi kwakho zithi mina ngiyisoni zibuya kwesinye isikhathi ungazinazelele ongaphika ulandule ubana lowo muntu angaba yisoni umuntu angabuya egqoke isudu emangalisayo nxa elanga litshisa aze abanjelwe esambuleni nabanye kodwa kusala ukuthi ingaphakathi kwakhe yabe iyinkalakatha yesoni engxenye abuye ethwele lezipho eziningi zokuhuga abantu babamlandele ebubini bakhe ungayibala kahle uyibuyele le ndaba le ikhuluma ngokuthi nxa usuhambele ezoni wena ndodana uzakuthola okuningi ube ingxenye yabo inkohlakalo yiyo ekhona abantu bathengisa imiphefumulo yabo ngokwamukela izipho ngokulandela izoni ezizabaphambula endleleni lokuqonda babatshengise ubukhazikhazi lobucwazicwazi bomhlaba bathi silandeleni nxa besala lalokhu esikufunayo siyakuthatha ngendluzula siyakuthatha ngodlame umntu uyakhangela umuntu okhulumayo yindoda kumbe linina elikhanya lisutha kuhamba imota enhle abanye baze behambe ngendiza mtshina phezulu babe sebesithi buya ke lawe sizakuqathela lawe kancinyane badube nkosi singavumi uyengwa izoni singabi ngothathekile singathandi inotho engcolileyo singathandi ukudla okungcolileyo yebo singakudla ngoba sithi silambile kodwa lokho kuyi kuyafana lokudla isono ngobana kuvela kuso isoni nasikhulekele thixo nkulunkulu olungileyo sicela umsalothando lwakho usikhokhelele singaze sathatheka ngendlela zezoni ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamili Nkomo
wezabatsha namhla sithuka lomnumzana Themba Ndlela omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Educational Link elungisela abafundi indawo emakolejini emhlabeni wonke ejikelele ye unjani Ndlela
hayi ngiphilile uphila njani lawo
la siphile futhi so ke akusitshele lapha siyabona kule olunye uhlelo elilalo i-International Education Link kuyini khonokho
lolu luhlelo lokuncedisa abantwana ukuthi bathole izindawo emazweni ezokufunda kuma university
ni akukhulume ngakho sibili jule usitshele ukuthi uhlelo lolu vele lume njani umuntu nxa efuna ukuba nazi kumele ahambe njani
uhlelo lolu ngolokuthi nxa umuntu ethi edinga indawo siyathola ukubana ukuthi abantwana labazali basuka behlupheke kakhulu nxa kuyikuthi bafuna udinga izindawo emazweni. Kunjalo ke baye kanye bekuthola ukuthi hayi kulula ukuthi bakwenze lokhu, kodwa nxa bezenzela bodwa bathole ukubantu bathole ubunzima wokuthi bathole izindawo. Thina umsebenzi wethu ngokubancedisa ukuthi bathole indawo njalo bathole lamaviza okuthi bayefunda emazweni.
Libancedisa njani ndlela?
Thina into esiyenzayo because siyabe sikwazi ukuthi ama-university afunani, siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngaphi ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona uyafunda khona yindawo yiphi abayifunayo, kwenzela ukuthi nxa umntwana esiya endaweni lapho ayafunda khona abe khululekile, njalo impila kahle yakhe ikhangeleke kuhle, angasuki abe adlunguzeke nxa ekhona le emazweni.
So nxa uqalisa vele umuntu umbamba njani ukuthi ugcina ukukhuluma lapho, libagola njani lapho ukuthi sikhulumisane?
Sile website esingathi ebulenjini lapho abathi bafile abafaka khona ama details abo, bese siphenduka kibo sizobatshela ukuthi hayi njengoba usufake ama details akho lapho, thina esikukhangileleyo ukuthi kuyini ongakwenza. Kuloku yinhlawulo okukhona ukwenzela ukuthi sizathi sikwanise ukuthi sisebenze okuzafanele akwenze. Sisuka lapho sesimdingela indawo sesivumelane laye ukuthi yikho lapho sibili lapho afuna ukuya khona. Bese sinxa sesivumelane laye sesimtholela indawo leyo, singamtholela indawo leyo sesikhangela ukuthi yiziphi indleko ezizaba khona, ngoba kuyafunakala ivisa, kuzafunakala njalo imali zesikolo zokuthi aregister as a student. Sizathi hayi azikhuphele ezo mali, bese simenzela konke ukuthi ayenelise ukuthi abe umfundi waleyo ndawo ayikhethileyo, njalo bese simlungisela le visa, ngoba ivisa iyaqhakathekile. Uzathi nxa kuyikuthi abanye bayathola indawo kodwa behlile ukuthola amaviza okuthi bayefunda lapho abafuna khona. So thina siyabe sesikhangele sahlolisisa sakubona ukuthi hatshi lo muntu ngalokho alakho uzakwenelisa ukuthi ayefika kulelo lizwe, ngoba izikhathi eziningi abanye bayazidingela indawo kuthi nxa sofika isikhathi sokuthi bathole amaviza okuyafunda khona behluleke ngenxa yokuthi izinto ababelazo ziyabe zingahambelani lalokho okufunwa yilelo lizwe.
Yeah, sizokuthola ke i-e-juling siyanceda abantu abaningi kakhulu. Banengi kangakanani?
Umnyaka wonke nje nxa sikhangela umnyaka udlula siyabe sesincede abantu abedlula more than 1,000 abantwana siyabe sibancedile, ngoba asikho kuphela eZimbabwe la, siseSouth Africa, siseBotswana, siseSwatini, siseZambia leMozambique. So sinceda kusadak lapha sibakhulu kakhulu ekuncedeni abantwana ukuthi bayefunda emazweni, ngoba into esiyabe siyikhangele ukuthi abanye bayathi bekhethe indawo yokuyafunda bethole ukuthi lapha sebekhona mhlawumbe inhlawulo zakhona ziphezulu kakhulu, bese kuhlupha sibekhona labantwana zofanele bephenduke ekhaya, o lapho efike ehlale khona athole ukuthi impilo engayijayelanga le, bese kufanele umntwana usehlukuzekile khona ngale sesehluleke ukuthi kanti manje aqede njani izifundo zakhe.
So liyabalandelela?
Yes, siyabalandelela. Thina umntwana nxa kuyikuthi udlule kithi ulathi aze aqede isikolo sakhe, asimekeli, ngoba siyabancedisa entweni eziningi. Even nxa behamba ngendizamtshina lezi senza ukuthi bathwale impahla eziningi, ngoba silobudlelwano labendizamtshina ukuthi bayakwenelisa ukuthi bathwala 40 kgs of luggage nxa behamba. Kuyanceda khonokho emalini ngenxa yokuthi nxa umntwana efika ngale uthi eqala sukugijigijima edinga ingubo, edinga lokhu, edinga lakho lalokhuya, ngeyinye imali eyabe isihamba. So kuyabe kungcono nxa umntwana evele esuke ethwele wonke okwakhe alakho azakusebenzisa phambili.
Ye, asithi na umntana uMadube lamhlanje uyakukhangela khonapha uyafuna ukuthi uxhumane lawe, enze njani?
Inombolo zami zithi +263 782 799 783, or uyenelisa ukuthi angibhalele ku-email edulink.zimbabwe@outlook.com. konke lokhu ngamabala amancane, or angene ku-website yethu www.int-edulink.com. www.sabc.co.za.
Namhla kwezabatsha besixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Education Link.
Yohlelo lethu luma lapha Oliver Lisayo emoyeni ngokipstove lilale.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.